So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 kwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Inani leli liqanise kakhulu. Kodwa ke singathi siyakhangela nxa bebika bona ababikayo labo baphakathi kwabantu laba abangamashumi ayisikhombisa lesithupha ngoyedwa kuphela otholele ligciwane ephakathi kwelizwe.
Ngemva kokuqonga kwenani labatholakale bele coronavirus izolo lisiya kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe eZimbabwe zithi kumele uhulumende aqinise imizamo yakhe yokwethula imibiko eqotho ngalolu daba.
Khonapha esibhedlela sempilo isiye abantu abane batholakala ukuthi balayo umkhuhlane we-coronavirus. Sesithethe amacebo okuthi bancediswe abantu lokuvikela abanye ukuthi bengaze bazuze umkhuhlane lo.
Kulesigulane esitholakale silomkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela sempilo obulawayo izolo. Osokwethu se abongi abasebenza kulesi sibhedlela. Abalobi bengwalo bahlaba omkhulu umkhosi besithi umkhuhlane we-coronavirus usubaphambanisele umsebenzi lenhlelo zabo akade bezihlelile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eselifike kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132 likhuphulwe ngabantu abavele emazweni angumakhelwane abekade begcinwe ku-quarantine kusahlolisiswa ukubana bangaba belalo na. Lokhu kutsho ukuba abagula lomkhuhlane okwamanje balikhulu lantathu 103 ngoba kusinde abangamashumi amabili lanhlanu 25 ngwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hachi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 38,656. Abekolitshini le-John Hopkins University kwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu lengxenye 5,722,859. Kuthi asebebuleyiwe yileli gciwane sebezinkulungwane ezidlula ezingamakhulu amathathu lengxenye 356,279. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezidlula ezimbili 2,523,008. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 124,482. Labulala inkulungwane ezedlula ezintathu lengxenye 3,696. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 51,095. Kulandela ukunqonga kwenani labantu abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo lisuka kumashumi amahlanu lasithupha lisiya kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende aqinise imizamo yokwethula imibiko eqotho ngalolu daba ukuze kwenqabelwe ukumemetheka kwaleli gciwane. Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ikakhulu ngokuhlola labo abavela kwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngalo mbono, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda.
Inani leli njengoba usitsho labantu asebebanjwe lomkhuhlane liqanise kakhulu. Khona owayizolo sisizwa inombolo lezo ezintsha ezokuthi sekulabantu abangaka asebesedlula ikhulu lamashumi amathathu asebebanjwe lo mkhuhlane liqase kakhulu kodwa ke singathi siyakhangela nxa bebika bona ababika labo phakathi kwabantu laba abangamashumi ayisikhombisa lesithupha 76 ngoyedwa kuphela otholele ligciwane ephakathi kwelizwe laba abanye abangamashumi ayisikhombisa lanhlanu ngabantu abaphenduka bevela South Africa kumbe Botswana.
Kodwa ungathi uhulumende uluphatha njani udaba lolu olwegciwane le-coronavirus? Amanani lawa engabe emqotho yini kumbe kukhona okunye esingabe sikukhutha?
Kuleqinisweni uhulumende kungakhathalekile ukuthi ukhulumani ekuseni emini ntambama ebusuku. Kangiboni ukuthi udaba lolu lubanjwa ngendlela eyiyo sibili. Ngobana siyabona ugijimisa laba abavela ngaphandle kwelizwe ekubahloleni lapha ongenwa khona emngceleni yelizwe mbela se emagcekeni endiza lezi ezivela ngaphandle. Phakathi kwelizwe lapha kuyasilela kanjani ukuhlolwa kwabantu? Mina ngibone umuntu wokuqala namhla othi yena wahlolwa ehlolelwa leli igciwane lakho ehloliswa ngumsebenzi emele asukele abasebenza khona esiya lapho kwakula umkakhe labantwana khona. Kodwa ngingaphandle kwalowo laye owayehloliswa ikuthi kumele aye kwendaba, angikezwa lo muntu oyedwa ohlolwayo leli gciwane engimaziyo. Angitsho lokho kwezitolo ukuthi abantu bathathe ukukhudumala komzimba womuntu, i-body temperature. Asikho kuhlolwa lokho. Sithi ukuhlolwa sibili khona lokho kumele kwenziwe kumuntu kuwonke wonke. Ngobana bathi gciwane liphela kalibonakali. Lanxa umuntu eyabe uphilile liyabe likhona kuye. Uhulumende kumele ukuthi akhankase kakhulu, afundise abantu, abahloli, abatheste, kuvule indawo eziningi. Abantu bayehlolwa ngobuningi babo bengabhadalanga lutho ngobana le mali kabalayo. Uhulumende uzakwenza, uzafaka abantu engozini yaleli gciwane ngobana lalokhu akuthembisa abantu ukuthi uzabakhangela izinto ezinjengokudla besezindlini zabo ukwenzela bangahambi-hambi ukuthi kungathelelwana leli gciwane kasikuboni kusenzakala. Uhulumende hayi uyaphaphalaza kakhulu, uzaqedisa abantu ngomkhuhlane lo. Yebo angahambe sethusele esithi abantu bazabotshwa bazathinitini, asho ndaba yokuthuselana le, indaba yokufundisana lokwenza abantu bakwazi ukuthi igcikwane leli aliqondanga hulumende, liqonde bona, baphiwe imfundiso eqondileyo. Layo uhulumende afake isandla sakhe-ke njengoba ngisitsho ukuthi-ke amise aqobotshe ukuhamba-hamba kwabantu bedinga lokhu abangelakho ezindlini zabo. Uhulumende lapha ngibona ngathi uzafaka isizwe sonke ebunzimeni obumangalisayo ngokungenzi lokhu kumele kwenziwe.
Lo ngumnumzana Thandeko Zindimkandla owake waba ngumeya weGwanda. Limuzwe lapho exoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. UZulu wenzansi yemandebeleni wethukile ngokuqonga kwenani lalabo abatholakale belegciwane le-coronavirus abavelela kwele-South Africa abavalelwe e-Beit Bridge ku-quarantine. Lokhu kuza ngesikhathi kule mbiko ethi iningi lichapha umngcele okungekho emthethweni, kukanti abanye bayabaleka lapho abagcinwe khona okulakho kumemethekisa leli gciwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abogatsha lwezempilakahle bathi sebelitshumi lasithupha asebetholakale belegciwane le-coronavirus, kuthi abathathu babo izizalwane zakwele Malawi ezabanjwa zichapha umngcele okungekho emthethweni. Abalitshumi lantathu izizalwane zeZimbabwe ezizikhethele ukuza ekhaya zisuka kwele South Africa ezisagcinwe e-Beit Bridge. Laloba laba bengene elizweni okusemthethweni baningi abantshungubalayo kulo mngcele besiyathenga impahla kwele Messina okulakho ukudala ukumemetheka kwaleli gciwane. Umeya wedolobho le-Beit Bridge uMnumzana Morgan Ncube uthi sebebhalele kuhulumende becela ukuba kuvunyelwe ihlekana labantu ukuyathenga impahla phetheya ukuze inani lalabo abachapha okungekho emthethweni liyehle.
Ngibhale incwadi kuhulumende sicela ukuthi kube lenani labantu abazavunyelwa ngeviki ukuthi bachaphe bayothenga okusemthethweni ukwenzela ukuthi bahlolwe ekuphendukeni kwabo. Ngaleyo ndlela singanciphisa inani labantu abachapa ongekho emthethweni befaka impilo zabantu wonke engozini.
Kwasa kwethu sabaningi ababalisa uNomzana Ndaniso Mpande oyisakhamuzi eGwanda imbiko eveza ukuba abanye balaba abagcinwe eBedbridge abangamathumi phosa amathathu babalekile kulezo ndawo bengakahlolwa.
Esikucelayo kuhulumende ukuthi nxa nga befikile bagcinwa lapha bagcinwa khona akube le security eqinileyo ezayenza ukuthi konkona bengaze bafohla. Uhulumende kabasekele bese bekuzene izindaba bengaze bahlangana lomphakathi.
Unkosazana Lungile Mazuku esine njalo isakhamuzi seGwanda uthi abomthetho abamukela imali yokufumbathiswa kumfula uLimpopo ukuze uZulu adlule bazadala ukumemetheka waleli gciwane emdlubulweni ezansi emaNdebeleni.
Inkinga esilayo lapha eZimbabwe ngamapholisa ethu lamasosha ayibo avumela ubugwelegwele obunjalo. Bona okwabo abagijimisayo yimali ukuthi umkhuhlane ozamemetheka abakudingi, but okusalayo ukuthi thina njengemathebeleni South sokunzima kithi ngoba sizaphela ngobuningi.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emaNdebeleni uNkosazana Rudolph Kotzore uthi izakhamizi eBedbridge zilomlando wokubikela bomthetho ngalabo abangena elizweni okungekho emthethweni ukuze zingahlaselwa yileli gciwane. Kuze njalo umasipala wedolobho leGwanda sexwayise labo abathengisela ezindlini ukuba bamele umkhuba ngoba kuyikwephula umthetho ofakwe nguhulumende wokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iningi ebelithengisela emsikeni edilizwe nguhulumende bese lithengisela ezindlini njengendlela yokuziphilisa. Umasipala uthi uzaqala ukubhoda ngezindlu ezisebenzelana lamapholisa njalo labo abazatholakala bethengisa bazawukhomba umuzi lotshwala. UMnumzana Patriotic Ndlovu ngomunye walabo abaphila ngokuthengisa uthi kazi ukuthi sezaphila njani.
Mina ngimadolo nzima engubonayo ngokhulumende lo, ngibona umuntu ongakwazi unakekela abantu bakhe. Ukuthi nxa isimo sinje soyinyanga ezimbalwa noma ezimbili abantu bengasebenzi abuyathi abantu bangathengisi, so abantu laba bayengapha etshontsha yini.
Ukuqonga kwenani lasebetholakale bele coronavirus eZimbabwe lisiya kwaba likhulu lamathumi amathathu lambili 132. Iningi labo kuyilabo abavelela kwele South Africa, sokusethusa abaningi abantu kuzadala ukuba leli gciwane limemetheke ngamandla emdlubulweni wangezansi emaNdebeleni lapho kulo mngcele wamazwe omabili. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulesigulane esitholakale silomkhuhlane weCOVID-19 esibhedlela sempilo kobulawayo izolo. Osokwethu se abongi abasebenza kulesi sibhedlela abakade bephathisa lomuntu kusukisela mhla ka 18 Nkwenkwezi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi besibhedlela sempilo kanye labasebenza ukuthanyela bebehlolwa lamhlanje kulandela esehlakalo sokutholakala kwesinye sezigulane silomkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Nqabutho Ncube, omunye wezisebenzi zempilo, uthi umumo osempilo unzima ngoba iningi lingatholakala lilomkhuhlane lo.
Yebo, kambe kutholakale abantu inani labantu ababanjwe belomkhuhlane wecorona lihle lakhuphuka nje overnight. Lapha sizwa kuthiwa ngabantu ababuyayo bevela phandle endaweni ezinjengabo South Africa laseBotswana, kodwa nje ngabantu laba abekele belapha bakhona kulokuthi bebalethe elizweni lapha ngoba indlela okuyona ayilizwe vela lilungelanga amanani lawa.
Umnumzana Ngqabutho Ncube ongumongi uthi inengi labo lilinde ukuthi lihlolwe ukuthi abatholanga umkhuhlane lo.
Umongi labo mongikazi la kanye labathanyelayo esibhedlela sempilo balindele ukuthi betestwe lawo bebona ukuthi balawo na umkhuhlane mba abalawo, ngoba sikhuluma ngomuntu owangena phakathi esibhedlela bahlala emawadini okwensuku ezifana lokuthi abantu bafika ngolesihlanu. Lamhlanje sikhuluma nje sesiphakathi kweviki songolesine, umuntu oseqede iviki yonke esesibhedlela elawo umkhuhlane ehlala labantu ephila labantu. Kuyingozi enkulu kakhulu leyo empilweni zabantu abasebenzayo lezimulini zabo, ngoba ngabantu abaphuma behamba emakhaya bephenduke njalo emsebenzini, ukuthi umkhuhlane bayabewuthwala bewusa emakhaya bephenduke njalo bewubisile njalo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mthokozisi Moyo uthi ukuqansa kwenani labagulayo kuveza ukuba uZulu usengozini.
Ya silokwesaba ukukhulu mayelana lama cases lawa. Njengomphakathi silokwesaba ngokuthi akula ndawo lapho esizathola khona uncedo lokuthi sithestwe. Inani lokuthi ukuze kungamemetheki ngamanani aphezulu, ngoba masikhangela ngendlela okumemetheka ngakhona kutshengisela ukuthi ngendlela zokuthi akula atestayo abantu, njalo asivikelekanga njengomphakathi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ngabantu abani asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 empilo.
Khonapha esibhedlela sempilo hayi isiyabantu abani batholakala ukuthi balayo umkhuhlane we-coronavirus. Sesithethe amacebo ukuthi bancediswe abantu lokuvikela abanye ukuthi bengase bazuze umkhuhlane lo. Njengesibhedlela esikhulu khonapha kwelakithi abantu bayabuya sibili njalo sizabe silokhe kutholakala isikhathi ukuthi abanye abantu babanjwe umkhuhlane lo, ngoba akwenzi ukuthi sixothe abantu begula eminye imikhuhlane. Umuntu uyabuya egula ekhala ngokunye, sesithole ukuthi kanti layo sebanjwa umkhuhlane we-coronavirus. Okwakathesi ke hayi abantu bengayithuki kangako, sikhathazwa ukuthi balandele leyo mthetho efakiweyo yokuthi bengaze bazuza umkhuhlane we-coronavirus. Ukungasondelanani kakhulu eduze bephefumulelana, njalo begqoke ama-face mask begezele izandla.
Laloba kunjalo abesibhedlela sempilo bakhuthaza uZulu ukuthi angesabi ukuza esibhedlela ukuzokwelatshwa ngenxa yokutholakala kwabanye abongi bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini, njengoba sisebenzela sisemakhaya. Ibandla le-MDC liphakathi kokudoniselana amandla okulakho kubangela ukubana lidabuke okwesithathu. Ukudoniselana amandla okukhona kathesi kubangelwa isinqumo somthethondaba we-Supreme onquma ukubana umkhokheli okhona kwamanje umnumzana Nelson Jamisa akakhethwanga okusemthethweni. Ngokunjalo kumele kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Congress ozakhetha umkhokheli omutsha. Kodwa abasekela uJamisa bathi sowenziwa lowo mhlangano we-Congress, uJamisa wakhethwa okusemthethweni. Kusasa idale le-High Court likhangelele ukunquma ukubana ngempela uJamisa kayisuye umkhokheli wakhethwa okusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla se-MDC, umnumzana Edwin Ndlovu, endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Joshua Mhambi, onguye osungula lingxoxo.
Ezima ezintathu akubonayo, kodwa engizijayo emaphepheni lapha engamafengafenga ukuthi lokhupho ngabona ngokuthiwa esingakuthi khona between fact and legal opinion lies the truth, right? Kule mkhuthi abana kulolokho okhulunywa maa ngisethanda phakathi khonapho yikho kule qiniso khona ilungu evukayo ukuthi kambe kule crisis yini emzantini, kule hlupho ma malikhona sihlupho bani lwayini. Omunye umbuzo ukuthi ikhona yini sibile okubangwayo esibangwayo ekubalulekileyo ngamalapho kwakhathina.
Ye, nantu daba mnumzana Ndlovu. Wena ungathini okwenzakalayo kubandla lenu le MDC? Kungakubangelwa kuyini kahle kahle? Sake sabona ukuqala kungani kwakulobandlululo abanye besuka besithi kungani kukhona lokho kwesishona lesindebele, abanye bathi hatshi indaba ekhona ayisikho lokho ngamandla nje kuphela. Wena ukubona njani?
Mina ngibona ngani kulesandla semfene esiqhathileyo esikhathini esiningi la yiso esenza ukuthi kube lokungazwanani ebandleni. Lanxa kwesinye isikhathi kuyabe kulezinto okumele zilungisiswe, nginanzelela ukuthi-ke silibandla kumele-ke sikhuphule sibe kwizinga eliphezulu elokulungisisa ingxabano, lokhu ngesilungu okuthiwa yi-conflict resolution. Ngibona ingazathi isandla semfene lesi sisuka-ke bese singena-ke ngenxeba, njengoba kuthiwa impethu ingena ngenxeba. Xa kubonakala ukuthi ukhona odanileyo, kukhona ukungabambekanga ngendlela-ke, iZANU-P F isuka-ke ibisingena ngenxeba-ke, ibisisondelela-ke enalowo kuyabe elokukhala okuthile, ibisimthembisa-ke izulu lomhlaba, ibesekhangela ukuthi njengokuba ngapha uhlupho ebengilalo lungalungisekanga, kutho ukuthi iZANU-P F ingangincedisa. Yikho sikubona kusenzakala kathesi ukuthi iZANU-P F yisuka ingenele kuhlelo-keze MDC, ibise-ke idivayida-ke ibandla selisehlukana phakathi-ke, kuyabe kulesandla seZANU-P F phakathi. Kodwa-ke njengoba ngishilo ngaphambilini, lathi silibandla kumele sifunde sibe le ndlela yokulungisa ingxabano zethu zangekhaya. Singadinganga umuntu wenzini. Ungabona-ke lo mkakho nxa lisilwa kumele kuhlale kubizwa anti labomalume labafundisi labavangeli ukuthi ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Ubungakhangela iZANU-P F kukaningi beseba lengxabano zabo ezithile, kodwa-ke abakaze kube lokwehlukana-ke kumbe singathi i-split.
Umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla zebandla le-MDC ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Joshua Mhambi lo Chris Gande owe-Studio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930, 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Abalobi bengwalo bahlaba omkhulu umkhosi eZimbabwe besithi umkhuhlane we-coronavirus usubaphambanisele umsebenzi lenhlelo abakade bezihlelile. Okubachiya besegcekeni sebengelazo indlela zokuziphilisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umlobo lodumo uVirginia Phiri ohlela inganekwane zabantwana abavame ukwenza njengendlela yokuziphilisa uthi lokhu akusenzakali ngenxa yalo mkhuhlane.
Ngisuke ngiye khona le America sesitintile konke sakufaka ngomnyaka ozayo. Idurban lapho kade siye khona English Academy of Southern Africa nawobhudu uprofessor Malaba lakho futhi sesichithile. Emoscow lapho kade siye khona iBBY ingwalo zabantwana ngoSeptemba lakho sesichithile. Akho konke vele yonke into sesifake akulaza ukuthi kunjani. Kusamele ukuthi wonke umuntu abone ukuthi kulokufa lapha.
Uthi yonke imisebenzi le iqatheke kakhulu kubalobile ngwalo zabo ethi okwamanje ukhuthaza ukuba abalobi bedinge indlela ezintsha zokusebenza ngazo ezifana lasebulenjini. Umlobo lodumo ongumhleli njalo wamabhuku umnumzana Nelson Twala uthi lo mkhuhlane usubenza bengenelisile ukubuthanisa ulwazi kulokho abafuna ukubhala ngakho, kuphazamise njalo lo msebenzi wabo wokuthengisa amabhuku.
Kunje bengilomsebenzi omele ukuthi ukuvele egoli
umnumzana Mihla Sitsha ongumlobi wengwalo zesikolweni engumsekeli njalo womkhokheli wenhlanganiso yabalobi abanje eyeZimbabwe Academic and Non-Fiction Authors Association uthi njengabalobi bavame ukuphila ngokuhamba besiyangena bebamba imihlangano esikolo lezifundi ukuze bethengise ingwalo zabo kakuhle okuyinto abangasenelisi ukuthi bayenze.
Nanxa nje sizama ukuthi sisebenze online kodwa singakhangela ama data ayadula. Kunzima ukuthi abantwana benelise ukuthi bebe namadatha. Mhlawumbe ngase ngithi ngicale ngokuthi sinama programs esasiwahlelile, esasifithi sivakatshile isikolo. Ngoba angithi siyazi ukuthi abantwana babanjwa besasebancane, zibanjwa simaphuphu. So sinama programs ethu esasikhanye ukuthi siwenze. Siye esikolweni sifundise abantwana.
Uthi imizamo abalayo okwamanje njengabalobi ikubeka ingwalo ezithile ebulinjini lokusebenzisa iWhatsApp okuyinto layo engabaphathisi kangako uqathaniswa lemihlangano lezifundi kugoqela lamabook fair.
Kule piracy khona iWhatsApp ungaposta something WhatsApp abantu abantu befundi mhlawumbe webukhanya ukuthi ubenefit khona phana uthengise kodwa abantwana bayenza baya forwardelana bese ku-increase i-piracy. So ama challenges esihlangana lawo inalapha lanxa nje sizama ukuthi sibone singakwenza ngayiphindile.
Uthi lo nyaka balahlekelwe ngumbukiso omkhulu wezingwalo owe-book fair yakobulawayo okusuka kubuyisele muva amathuba abo okuthengisa ingwalo zabo. Sikhuluma kanje i-General Council enhlanganiso yeZimbabwe International Book Fair Association iphakathi kwemihlangano yokuphuma necebo lokuba iza kuba khona na kumbe hatshi i-International Book Fair yalo nyaka. Umongameli Emerson Mnangagwa kuvikele sanda kwedlula udlulisele phambili i-lockdown ngesikhathi esingazakaliyo. Abakulumsebenzi wamabhuku bathi unakho ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba unomkambo ofika kumabhiliyoni edlula alikhulu ama-euro 122 billion euros kumbe amadola emelika edlula ikhulu lamabhiliyoni 143 billion emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Okwamanje wothi sike sizwe kubalaleli baka Studio 7.
Okhulumayo umama uMapala ngiselupane kudaluka wathi thina lapha elupane silohlupho olukhulu nge-COVID-19 asilazifundise sizizwayo siyezwa nje sikuzwele emaradiyweni kubo Studio 7 ukuthi senze njani khathesi sokuthiwe sifake amamaski khathesi sokuthiwe singabi duze kodwa khona vele ngokhulumende asikezwa lutho. Akulala ncedo esilutholayo oluvela kokhulumende ukuthi kumbe kuthiwe siphiwe ama-sanitizer kumbe kuthiwe siphiwe ama-mask. Abantu nje bayazihambela nje komnyama ubambile nje. Lapha nje sizizwa ngokuwa ngoba vele akulala lutho esilutholayo. Sikhangele lapha kubaphathi abayile esibakhangelele njengelihlo likakhulumende. Akulanto enhle abayenzayo etshengisela ukuthi kulomkhuhlane we-corona kumbe abangasifundisa ngayo ngomkhuhlane lo owe-corona.
Labo ke bebengabalaleli baka-Studio 7 beveza imibono yabo. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singekehlukani. Wothi isikhangele ezinye zendaba ebezihamba phambili. Ngemva kokuqonga kwenani labatholakale bele coronavirus izolo lisiya kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132, ingcwethi ezicubungula ezombusazo zithi kumele uhulumende aqinise imizamo yokwethula imibiko eqotho ngalolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.